ndiri Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.
Sokuisika tisendaba ku VOA Ndebele.
Ndivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ziku 15 Nhlangula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamgcinisihlalo webandla le-CCC umnumzana Job Sikhala ubotshiwe izolo esetheswa icala lokuphehla udlame oluqhamuke esililweni sikamo Blessing Ali Enyatsime. Ilizwe seliphakathi kokukhala njalo kulandela ukubhubha komunye njalo owake waba umkholi webutho uMajor General Sydney Bebe.
Akuselakali lapho kukhonjelwa khona ukuthi kungabe kulomthakathi ongenileyo. Kuyatholakala.
Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eTsoro Otso Sun Development Trust ithi ikhuthaza uhulumende ukuthi aphathise inhlelo ezigoqela ukulotshwa kwengwalo zolimi lwabo lona olubikwa lungabhaleki lula ngoba lwehlukile lezinye indimi.
Bekungakhulunywa kakhulu ngamatshwa vele lolimi belungazakali, kodwa sithe sesiqalile yona le nhlanganiso kwasekuqala ke ukuvela.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umsekeli kamgcinisihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Job Sikhala ubotshiwe izolo kulandela udlakela oluqhamuke enyatsime izolo esililweni sikaMo Blessing Ali owabulawa ngesihluku. USikhala nguye njalo igqwetha likaMo Blessing Ali. Izolo ebusuku imota indlu lesitolo sesiphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Odious Makamotsi kubikwa kutshisiwe. Lokhu kulandela ukutshiswa kwendlu zeziphathamandla zebandla le-ZANU PF emini izolo ngabacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bebandla le-CCC. USikhala utshele u-Ezra Chisas Banda weStudio 7 ecingweni esesitokisini seHarare Central izolo ntambama ukuthi mpela uvalelwe.
Where are you now, Job?
The Harare Central Law and Order.
Are they detaining you?
Yeah, so I'm watching again.
Forward exactly. What is the charge?
Inciting public violence.
Are you alone? They arrested you alone?
Yeah, I'm watching not why yes. I did.
All right, my brother. All right, keep me updated, please.
Yeah, Father, very public, Jonah.
All right, thank you.
Yeah. My phone was my Okunye. Was a phone lawyer. Yeah, it was even so like a new Saurombe was back there. So you may rest not that cold.
All right, okay, thank you. Thank you, Otuza.
Yeah.
Thank you.
Yeah, so Zababamba, Lavanavang, too.
Zababamba, all right, sharp job, sharp.
All right,
sharp.
Isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthe amapolisa asacwayisisa udaba lodlakela enyatsime njalo azethula umbiko ojulileyo ngokuya kwesikhathi. Indodana kamuyi uSilence utshele kade bebuthene izolo esililweni sikanina ukuthi sebesesabela impilo yabo ngoba besethuselwa iziphathamandla zebandla leZANU PF.
Takauya tikaudzwa mashoko ekunzi pano hapachagarike. Inini wacho ndakutotyikawo kuziya kuti ndogara kupi. Sisi vangu takutotyika hatisi kuziya kumba kwatogara chaiko chaiko manhamba akatorwa. Saka hatichaziye kuti toenda papi nekuti tine mashoko atakaudzwa nevakuru vemuno. Zikanza muchazopa garizve pano.
Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa laye obesesililweni lesi izolo uthe kusobala ukuthi uAli wabulawela ezombusazwe. UChamisa uthi kuyamangalisa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uyazithulela ngemva kwesihluku esingaka. Ngesizwe amazwi kaChamisa.
aurao. Hazisi hapana doubt yekuti akaurao. Hazisi doubt yekuti akaurao nani. Hazisi doubt kuti this politically motivated. This is a very bad indication of the elections in 2023. It tells you that the darks of violence, the darkness of violence, the dark clouds are gathering. Munanga kwa hata uri ninye. Kule zimwe nyika kana kwata ai mutungamiri wenyika pakafa moneni paya. Vanobuda vachaura zvino. Ani mapanza ipa? Zvatiri kuona apa handi zvoka.
Abasekeli bebandla lezano PF bake bazama ukucitha umbuthano kade ukhona izolo. Kodwa behluleka ngoba abalandeli bebandla lesicc bebavimbile izolo ebusuku kubikwa bese kugcwele amapolisa. Ilizwe seliphakathi kokukhala njalo kulandela ukubhubha komunye njalo wake waba umholi webutho uMajor General Sydney Bebe. UBebe ngowesithathu olesikhundla sikaMajor General obhubhe kumaviki amathathu asanda kwedlula osekudale imibuzo eyinsindabaphenduli. Kwaqala ngoGodfrey Chanakira kwalandela uSikhulule Nyathi. Bobathathu bebele sikhundla esifanayo njalo bebele minyaka yesithupha lanye 61. Kambe kungakusenzakalani? Sixoxele walwa impi yenkululeko ekuvuyo leZebra umnumzana Max Mkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ya lapha sokulohlupho lapha ngokube silahlekelwa ngabakhokheli especially kakhulu bona laba iage group yabo laba bonke 61 and then with those a rank ayiwe yona kumbelandelana songazani ngamaphahla ngiba buhlungu kakhulu siyalahlekelwa ongaboniyo kaboni kaphaphame kusiye kusethusa kakhulu ukuhamba kwe leadership yombutho yebo kambe ngabothwa ngomume General ema retired this and that. Tina njengombutho we only retire ngokufa. Esikwazi ukuthi khona uba disarmed kuphela ezandleni ukubeka isikhali phansi, but in knowledge and in thinking and experience kuyabe lokho kukhona lapha ekhanda la. Kuyabe lokho kukhona embonweni yethu. So bafebare bancinyane kakhulu bafulathele ilizwe bebancane kakhulu. Ngiyehluleka lokuthi ngikhulume ngakho ngoba ngihlengezela inyembe zincane bona abafowethu befulathela ngesikhathi befunakala kangaka. Silahlekelwe kakhulu ngamaqhawe lawo. Kuyethusa ukuthi imbangela ivela ngapi lapho kulahlekwe khona umuntu egumeni ngezomdeni. Akuswelakali lapho kukhonjelwa khona ukuthi kungabe kulomthakathi ongenileyo. Kuyatholakala. So lapha lakho lekho njengoba ngisizwa abanye kudini lapha bathi bona mhlawumbe ama-vaccines lawa abahlatshwayo ba-reacta kuwo. Yikho lokhu ngabe kubangile. Yikukhuluma kwabantu khona lokhuyana kokucabangela ukuthi engxenye lokhu, engxenye lokhu. Kanti-ke isikhathi sikaNkulunkulu mhlawumbe siyabe sesifikile. Kodwa-ke asonto esingayikhangela kakhulu, asikhangeleni ngokuthi kanti kwini osokungenile salahlekelwa kangaka. La uhulumende kumbe uprezidenti la ikakudingisise lokuthi walahlekelwa ngumbutho wakhe awuthembileyo kangaka kuyini. Yibo labe sibakhangele ukuthi ngabe amxhasa laphana lalaphana bexhase lesizwe ukuze lazo isizwe sibone ukuthi silabakhokheli baso.
Yona inhlonipho abayiphiwayo bona laba uMajor General abasitshiyayo uyavumelana layo yini?
Kulokhu ke okunye lokho ukuthi khona ekugcineni kakhe laba bafowethu ye kabagcinwe sibili ngobana ngamaqhawe lawa. Inhlonipho abayiphiwa nguhulumende ayithandabuzeki. Besingayitholi inhlonipho njengawena le kuhulumende wadlulayo. Linew dispensation lei ayila Zebra kayila Zandla kayila kuthini iyakhangela ukuthi umuntu wenzeni ngesikhathi sakhe ke ilizwe leli ulenzeleni khona ukuyana ukuphuma egumeni nje umuntu esiyalwela ilizwe lokhana already liqhawe yibuqhawe lobuyana. Yes, ukuphunyuka empini namhlanje abantu bekhona ngamaqhawe ngamaqhawe esizwe. Akula qhawe ukuthi angele district ngele ward ngibe ngele province. iqhawe liqhawe. So inhlonipho ephiwayo laphana abantu kabayamukele uhulumende lo khona lo utshengise inhlonipho, utshengise ukunanzelela ama-contributions ayenziwa ngamaqhawe lawa ombutho. Uqhawe buza ngendlela ezehlukeneyo kusiya ngefield yomuntu ukuthi yena umuntu ebesenzani esizweni selizwe ebantwini. So ngalokho ubone kufanele akukhangelwa nje kuphela i-background yokuthi umuntu wajoyina impi. After that, what next? Benza lokho lalokho lanye baba ngama-peacekeepers bahamba balombutho le endaweni ezitshiyeneyo emazweni atshiyeneyo besiyagcinisa ukuthula khona ngale okungathi yi-peace mission. So ngalokho-ke ngibona ngazani kulungile khona khana okwenziwa nguhulumende ukuthi bephiwe inhlonipho yobuqhawe belizwe.
Alo-ke ngumnumzana Max Mkandla owala impi yenkululeko ekuvuyo lezibra ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eyeToro Otso Sun Development Trust ithi ikhuthaza uhulumende ukuthi aphutshise inhlelo azisungulayo ezokuphathisa abantu bohlobo lwesisan kumbe tshwa abatholakala etsholotsho lePlumtree. Inhlelo lezi zigoqela ukulotshwa kwengwalo zolimi lwabo lona olubikwa lungabhaleki lula ngoba lwehlukile kulokulotshwa kwezinye indimi. Lokhu kwenzakala umongameli Emmerson Mnangagwa ekhangelelwe ukusungula ngokusemthethweni lamuhla umhlangano wendimi ezithiyeneyo we-Language Conference eVictoria Falls wokuthuthukisa indimi ezikhulunywa elizweni ngokusemthethweni. Indimi lezi ezilithumi lesithupha zibalisa isiChewa, Chibharwe, English, Kalanga, Khoisan, Nambia, Ndau, isiNdebele, Shangani, Xhosa, Sign Language, Sesotho, Tonga, Tswana, Venda, lesiShona. Umqondisi weToro Otso Sun Development Trust, umnumzana David Ndlovu, uchasise okunengi ngasebe kufezile kundaba zolimi lwabo.
Thina sinhlanganiso eyaqalwa yiwo amatshwa, sincedisana laphana nalaphana. Ulimi lolu lunzima kakhulu ukulubhala. Kodwa ke isifiso sethu vele yiso sona leso sokuthi ngani nga kungavuselelwa ulimi kuvuselelwa amasiko. Uyakhumbula ukuthi vele kudala ngale kuka 2010 bekungakhulunywa kakhulu ngamatshwa, vele lo limi belungazakali. Kodwa sithe sesiqalile yona le nhlanganiso kwase uqala ke ukuvela ukuthi eZimbabwe silabantu okuthiwa ngamatshwa. Esikhathini nje sinengwa kuhlala kukhulunywa nje ukuthi hayi kulamasili abantu abathanda inyama ukudlula bonke abantu, abantu abahlala egangeni mabe bona imoto ababaleka. Kodwa sizamile ukuthi konke khona lokhu sikuchithe, sakuchasisa nje ukuthi hayi amatshwa bangabantu nje bayafana labo bonke abantu eZimbabwe, and khonoko kukhulunywa ukuthi hayi ngabantu abathanda ukuhlala egangeni akusiqiniso. Kathesi ke kusukela khona phana ngo-2010 kuze kuyefika namhlanje sesilabantwana mpela abaningi asebehambile ezikolo, abaningi sebebhalile u-form 4. Ngikhuluma kanje silaba ngu-3 abase-university akade befisa kakhulu ukuthi ngani bangalufunda lona lolu limi, ngoba-ke uhlupho olukhona ukuthi kakho umuntu ongalufundisa. Kanti futhi silabanye abantwana sincedisana lohulumende abase-national park asebengama-game ranger, silabanye futhi abantwana abathathwe yi-prison service. Ngiyacabanga ukuthi nje njengoba uJune siyaphela labo kuyabe sekule pass out impela, I'm sure inumber wakhona iyafika bo-20 yabantwana besikhweni abazabe sebengamagajele. So-ke lo hulumende hhayi thina siyasebenza, kukhona lapho lalapho nje ukusilela khona okokuthi ma ngakungalungisiswa hhayi cabanga ukuthi konke kungahamba kahle.
Uhulumende uyayiphathisa yini inhlanganiso yakho ukuthi ifeze injongo yayo, njalo yiziphi inhlelo eselizisungula ngulile ukuthi lithuthukise impilo yabantu la.
Masikhuluma ngokuthi uhulumende uyaphathisa yini. Hayi kuzima ukuthi ngitsho, kuzima ukuthi ngitsho. Kodwa ke engingakutsho nje okuncane ukuthi ekukhulumisaneni kwethu lo hulumende kuye kwaba lohlelo la uhulumende ayathuma khona ama ministers njengokuthi ubaba umhlonishwa uJulai Moyo bake bafika lapha lomhlonishwa uKen Mathema esase nguminister weEducation bafika bazozwa izikhalo lenhlupho esihlangabezana nazo bazinikelela mpela ukuthi hayi bazasisiza ekutheni sivuselele ulimi lona lolu basincedisa futhi kakhulu ekutheni kuvuselelwe amasiko ngokuthi kube khona induna kube khona induna induna seyakhethwa isikhona kuthi khona lokhu kwasijabulisa kakhulu kwase kusitho vele ukuthi kathesi kuzaba lula ukuthi kuvuselele ulimi lona lolu kodwa ke okunye nje okusilelayo ikuthi kube lezinto mhlawumbe ezingasetshenziswa ekutheni kuvuselele ulimi lona lolu phecelezi lokho esingathi ngama resources asilakho thina akuyavele kuyasilela kakhulu okunye mhlawumbe engakutsho ukuthi uhulumende through iMinister of Education ube seke wasithinta wathena uzathumela ithimba labantu esizahamba labo sike siyehlala mhlawumbe iviki noma amaviki amabili sibhizi sicubungulula ulimi lona lolu ukwenzela ukuthi siqale ukubhala izingwalo ezingaqala ukufundiswa kuma ECD la kubo ma primary school ukuze kuyefika mhlawumbe esecondary so sisalindile ke ukuthi sibone ukuthi khona lokho kuzaphelela ngapi.
Lo ke ngumnumzana Devin Ndlovu umqondisi wenhlanganiso yeToronto Sun Development Trust obexoxa ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo.
Lo ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America as a Washington DC. Yabo.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lechronicle liledaba lokuthi iCommission kaHulumende elwisana lenkohlakalo eyeZak ithi kulabantu abangamachumi amabili lambili abacwayisiswayo ukuthi bathola inotho yabo njani njalo ngokusemthetheni na. Isiphathamandla seZak umnumzana John Makamure uthi bacwayisisa inotho yabantu laba abangaqanjwanga amagama abathiwa balenotho edlula izigidi ezingamachumi amabili lambili US $22 million. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi izikolo zamaboarding sezitshele abazali ukuthi bangezelele imali abayibhadala kuqala ithemu ngokuphindiweyo kabili besithi indleko sezikhwele ngesilinganiso esifanayo. Okwamanje sengilichiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 makhiwa mahle binjani makhiwami baba ababala izindaba ezimnandi esizizwayo njengani luluthi luthiluka lwenyosi hayi hayi yasibalela madoda hayi ngani ngahlala njalo lizibale sifile kakhulu ya hayi ngiyabonga kakhulu lami bakithi hayi inti nje ngibona kungumbono nya umbono nyana kwami lapha mani ngibona mani hayi izimbakwa zozilunge madoda asozilunge iqiniso lidla hayi lokhu kusikhohlisa ukuthi izibizo zibakwe ngaso ngoba akadizibona ukuba chetha laba amasocha uzothe isocha lingene ukuthi bathini ukuthi bekile abanye labo bengene kwathi ukuthi ilizwe lingabusa ngamasocha ngendaba ukuthi abantu bakhona abanye abantu abafundile baningi baningi abafundile labo bengene kulabo behlale bengamasocha befile busocheni bethathe inkentsheni bese busocheni kanti into enkulu bafuna ukuthatha zonke izikhundla ngabantu abanjani hayi umbuso kamiza umnaka kwa hayi angikwazi ukuthi unjani umbuso wakhe lo iqiniso lethu umbuso kabudala lo ha madoda indoda. Hayi mina into engibona lapha lapha siyakola lapha. Aha bazamchaya ukhu. Uzasala ekhamisile bamchaya ukhu. Ya. Uzahlala phansi sehlelo lokuhamba sibe emtheni chaya ukhu. Male ligwala kangaka igqokisa idwaba ekhijima ezenke ebale ezegqashe ejubhekwe nale. Asazi ukuthi athi soza kuyaqatshana. Hayi nase sidini ngalo umuntu lo. Aliba kwenzakala bakithi. Hayi ngazi ukuthi into lomfana okuncane lokhu lakokwayo. Ake kwenzeka kwemasinyane mani kwenze kuke kungene sibone ukuthi yena yenza njani. Hayi kunomdala umdala segugile mani hayi. Lami ngiyabona nxa ngikhangela umdala la kimi sini. Hayi umdala usegugile. Ngicela libaleka amawodi yami. Noma ngiwathumezela kali aliwabale angazuthi yindaba. Hayi kumbe ngiyaphambanisa. Hayi madoda like liwabale like libikutshela umdoda lokuthi yenithele mina kuyayenza yesiyo tanki egudwa yimkhumane.
Sanibonani sanibonani, good morning. Livuka njani Zimbabwe omuhle, umthakazi omuhle, mandabela mahle khona ngapha-ke edandanda linjani khona ngapha-ke khwekhwe. Sanibonani lonke kwabulawayo eBotswana, South Africa. Sanibonani khona ngapho UK linjani lonke maZimbabwe mahle-ke. Ngihlekiswa le ndoda lethi sisazokubona okukhulu eZimbabwe. Uqinisile lo bakho, sisazokubona okukhulu lapha nekhaya. Bese ngidlulisa nami ukukhathazeka okukhulu-ke ngamazwi kagawule. Ngazi noma ngithi ubaba uGawule ubani ngendlela akhuluma ngayo ngokulahleka kwayethu ayizamara athena into zakudala lezi abana abazingeni bona bazilude ngokwakudala lokho. Ukhuluma kanjani amazwi anje ungumkhokheli ungusaziwayo eredweni emsakazweni omkhulu kangaka Studio 7 lapho ozuka khona ngabantu bonke la ngitsho nangemuli yakhe wethu ayizamara bamuza mayekhuluma. Ukhuluma kanjani amazwi anje ukuthi walahleka kudala lo abakwazilutho bona abakungeni bona izanu p f kathi kwenze njani but hhayi seyidumele emasumpeni sekudumele emasumpeni ziyakhala-ke 2023 asambeni siyovota bakithi ababhalisileyo bonke asisukumeni labangakabhalisi asambeni siyobhalisa sivoteleni-ke iqembu elizasiphatha ngcono sisibut kuzolunga kuzolunga asambeni siyovota
basakazi abahle basakazi abahle abasazi beqiniso basakazi bastudio 7 yalibingela igama likajesu umzembeli kanye labalaleli balesi studio ngithi khona kini philani ngenkosi yethu bafowethu. Ya kulo muntu engamuzwa ukukhuma lapha oliwovedi amshure lo muntu ethi khona yena uhulumente uzangena kuphawa kumele enanze kakhulu amawovedi kanti wena amawovedi sehlale ngamawovedi amawovedi kumsebenzi zimbayo iwovedi ngoba lami nginje ngangikhipha imali ngikhipha amabhroku ngikhipha izicathulo onke amafamashu nginika amagorili wonke umuntu olisezimbabwe iwovedi abantu laba ngamawovedi into ebahlupha yinye babanenhlanhla bona ngoba nanku uhulumente umgabi wabanika ama-50,000 yazo lama-50,000 kungasomabhondi kwakuyimali elesisindo kodwa oyayele ngqondo ngayo impilo yakhe wayitshintsha kodwa abangayizithutha impilo yabo baqasa ukuthenga grocery ngizinkwa ama-biscuits izwits umuntu wakhohlwa ukuthenga inkomo wakhohlwa ukuthenze something okwempilo yakhe okungagenerata imali yibo abantu abahluphayo bona bani asithe kona wonke umuntu oselizweni liwovet wonke umuntu oselizweni umcomrade hayi lokuthi kona kuthiwa mbula amahoveti siyaende khonokho loku sibele ilizwe kokubafowethu loku sibele ilizwe onto bathole imali enhle ukuthi abale ngqondo sibili bakhatshana kodwa ngale ngqondo bahlupheka yoloko begali khona kabaphiwe imali ngohulumende. Awu madoda hayi ake sekeleni lokhu sike sizinwayeni sizingcwebeni hayi vele imibono yabantwana phela zwi ngani ngimbono abadala anisikhatshana. Ngiyabonga ngiyabonga bafowethu.
Salibonani salibonani basakazi nabalaleli kwestudio 7 mnelami igama ngu-Adolf Shaba. Ngiyabonga kakhulu emsebenzini omuhle eliwenzayo. Ye mina sengiyayibona manje eZimbabwe akula ndlela ukuthi umnankakhe uzoquma ngo-2023 awungeke uvukele wonke umuntu ezweni usinde le nto angeke azaphunyuke kuyo. Nanku umnankagwa uyalisa abafundisi ukuthandaza, uyalisa abantu kuyenza i-memorial service kamagayisa, ubopha abantu, ubulala abantu. Ngempela nanku umfanekiso kasatane ngoba ma ungabheka uhambe encwadini kaLuke, Luke 10:19 uthi usatane ulanda ukuzobulala, ukuzotshontsha lokudiliza. Konke khona lokho okwenzakalayo yizinto ezenziwa ngumnankagwa, so singakuthatha njengomfanekiso Satan. Is ZANU PF is a satanic organization. Vela nginani ayilikho elinye igama engayiphayo. Nanku indlela okwenzeke ngakhona kumo blessing alaska sizwe into enje. Ukuthiwa umuntu uqunywa abe ngamapieces. Umuntu uyaziwa akabotshwa. Hayi asazi. Kodwa uNkulunkulu esimethemba ngoba uthi ungabulali.
Sawubona, sawubona Studio 7 obingelelayo uMazi wasesigabeni sasengwenyeni kochaka le eKhezi. Mina ngibika udaba lokuthi imithwakazi ayizame ukusivuselelela amasiko ethu ayesenziwa ngamkhulu kudala, ngoba impilo isemhlabathini. Kesizame ukuthi kuvuselele amasiko ethu, kuphunye itenyelo, kudojwe amathambo njengakudala izulu line, sikwazi ukuzimela, ngoba le nto le ezepolitiki ayize kusisebenzela. Mangibheka nje ubuka le emashoneni izinto zenzeka khona, kodwa ngapha kithi somiso sihlasele kakhulu kakhulu ngapha eMandebeleni. Masingazama ukubuyela emasikweni nje ethu, sikwazi ukuzimela, siye nasendlelele, siyaxolisa lapho okonakale khona. Izulu line siyilimele, futhi noma sesiyacela ngale siyocela ushukela, kodwa ukudla sinawo.
Into ekunganceda izulu eZimbabwe ukuthi nje kubosomnye umhlobo ongasoshona. Kumna ngakwangale ukuthi uduvela ozothatha nochiwenga ngapha ku-NDC ozothatha ndayibhide phindebele uvayisi weshoni. So amandebela abo sani, phumani phumani, kusile uyakhanyelwa. Even la kuphethe khona abantu be-SCC uzathola ukuthi abantu abaletho bezosebenza endaweni zakhona ngamashona kobo-1K. Even izitimela zahamba ukuthi ungena ezitimeleni lapho eziyifolosi uthole ama-security ngamashona whatever. So ilokhu zeni eyilindeni MDC ikusole lokhu dayi kuyinto erongo. Abantu bayasebenzisana laba bantu, asibambaneni bantu bakithi, nomthwakazi nawunqusa awusibambaneni lezapho ngokusabambananani ukuze kube lula, kuze kube lula. Bambanani, hayi ukuthi izani umqondisi wekuzapho, umbuzapho yekumqondisi, ababambani njengabantu banye. Kade umuzi nxa sudivideke ngaphakathi, umuzi oyi-1 nomthakathi uyangikhona ukungena khonapho. Ukuqamukana kwenu phakathi MRP lozapho kunomthakathi, sekungenile phakathi abanye ngale, abanye ngale, selidivide ntlabo. Konke kufanele kunazelele, sesemanzi so ungazi kuwome. Sikhumba lesi sesivundile kodwa sisagwaqeka. Gwaqani into yinibe right.
Alawu-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amabutho akwele Russia abikwa esethethe isilinganiso sedolobho le-Severodonetsk kwele Ukraine okungamachumi ayithoba minwembili ekhulwini 80%. Uhulumende wele Ukraine ubikwa ehluleke ukuhlenga izakhamizi zaleli dolobho ngoba amabutho akwele Russia ebombe wonke amabholoho asuka kuleli dolobho. Sixoxele ngcwethe ecubungula izombusazwe umnumzana Tim Muringai.
Hayi mbona ngantwa uPutin la ngantwa is lost his mind ngoba wangena laphana ekhuluma esithi yena ubefuna ukuvimbizela ama-Russian natives ukubulawa kwabo in the eastern part of Ukraine. And then bathi bona bazaqeda impi leyi in a few weeks or in a few days. But it's bona ukuthi ama-Ukrainians lawo ayalile athi hayi lokhu abakuvumi ngoba they have their own country and is sovereign. So uthumezwa kwezikhali from other countries mina angiboni kurongo ngoba lawe ma ungabona ukuthi izibhakela seziqinile lapha kumele udinge lawa abantu abachaya into ehambayo. So mbona lami i-Ukraine izimela njenge lizwe elifuna ukuba there for a long time.
Manje nxa sikhangele osokwenzakele ngemva kwamalanga alikhulu angu-100 kulwisanwa, siyabona ukubana impi yakhona ilokhu iqhubekela phambili. Lanxa ele Russia lalicabanga ukuthi impi le izathatha isikhatshana nje esincane, sebethethe ilizwe lonke, kungakutshengisani lokhu?
Hayi, into esiyibonayo lapha yikuthi ma abantu bezimisele to defend into ababhelivayo. It's in anything esiyibonayo in our lives ukuthi malawe uzimisele ukuthi hayi lapha ngizayenza into le iphumelele. Sibona ama Ukrainians they were outgunned, bevela masocha who are not regular people. Sabona abantu abesifazana bephuma from Europe yonke bebuyele Ukraine la bechayisa khali shoulder to shoulder labantu abakhona ngale. So mina nginese ngengayibona ikhulunywa uNapoleon esithi morality or morale is three times more than a soldier. So khonapho ikwesi ukubona ukuthi abantu beUkraine bazimisele to the end.
Manje wena nxa ukhangela ubona ngani impilo izaqedwa yini inkulumo na kumbe kuzaqhubeka kunje size sibone ilizwe leUkraine selichabele lelonke.
Into ezaqeda impilo le ikukhuluma kukaZelensky noPutin ngoba zindala zombili wonke abafuni ukubuyela emuva kula muntu otshedela emuva. So ukukhuluma kwabo ngoba singabona ukuthi i-history yabo vele they are cousins lama-Russians. So leyo ukukhulumelana kukabili ama-leaders e-Ukraine ne-Russia ayiyabe isiphela. And sesibona ukuthi i-Russia layo isingena kuma-deficit ngendaba eziningi. So I think la bazacabanga ukuthi hayi kumele sebephume e-Ukraine ngoba it's going to cost them a lot of money.
Siyabonga Thimo Mringayi, siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngo 7:30 ntambama.